ezinye zilungiselele kodwa ezinye udubo lukhona ngoba singakhangela ziningi izikolo eziseHarare ezisebenzisa amanzi kamunicipala ngaphandle kwezimpitshwana laba abanezibhorane ikuzenxa ukuyenza amanzi kamunicipala isikhathi esiningi abi engatholakali lawo manzi ngokunjalo hhayi ngathi amalungiselelo akhona kodwa akasuthisika ngako ukuthi singathi abantwana labakho engozi.
Lapho okusilela khona lingakhuthaza ukuthi izikolo zenzeni kumbe uhulumende kanye lo masipala weHarare
abakhangele ezinye izikolo abangagqida ikakhulu ezile abantwana abaningi kube lezibholane uma imigodi ngoba ngcono eyokuthi ibe khona esikole ukuthi amanzi atholakale isikhathi sonke ngoba nxa kungena amanzi kungaba lidubo kakhulu ukuthi sithi singalwisana lekhulisa ngoba abantu babe ngahlanzekanga kangako.
Nxa sesikhangela indaba yama-school fees lingathini njengabazali?
Iqiniso ukuthi okukhulunywa nguminista lokwenza ku-ground kuyehlukene. Okwakuqala singakhangela kwathiwa khona izikolo ngakunyanga ukuthi zikhweze ama-school fees ngaphandle kokuthi bathole imvumo evela kuminista. Izakhamizi eziningi elesithintana nazo bezikhala ngokuthi izikolo eziningi zengezelele ama-school fees. Kuvala izini abanye ama-government schoolsibili ngoba sike sabona isekhila ekaminista ikhuluma ngama-fees okumele ukuthi achade kwizikolo zemaphandleni nezikolo zemadolobheni kuthiyana ngendawo ngendawo. Ama-fees yade khulunywa lapho abe phakathi $5 emaphandleni edolobheni $15 kuthiya ku-$20. Kodwa sicagela izikolo eziningi kubana lezikahulumente ezinye zithatha ama-80 last year lonyaka bangezelele between $90 and $100. Abazali bayahamba beziyakhuluma kuministry ukuthi izikolo fees ziyengezeleka kodwa kasiboni inyathelo elithathwa nguhulumende ukuthi zamise ukwengezelelwa kwama-school fees lapho abaphilena hhayi sizababopha labo ababeqeda school fees kungela mvumo asikaze sizwe ukuthi o-headmaster bezikole ezithize bakuthiwe ngoba ngezelele i-school fees okungela mvumo. Kungake besikhuluma thintana nezakhamizi yamhlanje abaningi beqala ngokuthi izikole lapha abahambisa khona abantwana babo zengezelele njalo bakhuluma ngama-US dollars kukanti-ke bona abaningi bathola imali yezimbabwe labanawo ama-US dollars ale imali ye-school fees isicima ukuba ningi edlula iholo eliholwa ngabanye abantu.